ye i-corruption ivunyiwe ukuthi ibikhona kodwa uthe engena-ke embusweni ubaba uMnangagwa wahle waphawula inhlelo zokuthi alisane ne-corruption. I-corruption le ayiqalanga kuyi-event kuthiwa namhlanje kule langa le-corruption. I-corruption yaqala kancane kancane uyakhumbula ngesikhathi sabomorris nyagumbo bekanje ulokeeokuthanda kusiya futhi-ke nxa abantu sebephakathi kwezitezo zomnotho impilo yabantu jikelele ibe nzima ibisifundisa abantu kwenza indlela zokweba lokusebenzela eceleni kwamemethekisa i-corruption. Ubaba uMnangagwa wabuya wathi yikho okumele sibe ngayo. Sivumile ukuthi i-corruption ikhona kodwa siyavuma njalo ukuthi abantu sebesesabukeba lokwenza i-corruption ngoba bekwazi ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzimisele ukulisa i-corruption. Ngitho lalabo kwakuthiwa basebenza bengaphansi kwebandla lezanupiyefu liyababona bengena emthethwandaba lapha otaphuma labanye kutshengisa ukuthi kulesidingo sokuthi abantu bananzelele ukuthi i-corruption iyaliswa kodwa ayisoze iphele khonapho khonapho. Ngakho-ke umbono wami ngowokuthi inkulumo kameli wami ngole Botswana itshekile ngoba kananzeleli ukuthi ilizwe lakhe lokhu lizondele ukuthi iZimbabwe idala ubungane lamanye amazwe okungabe kuthiwa kanabudlelwano obungako le-America.
Kodwa uyakulandula yini ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo ngoba siyake sibone abantu bebotshwa mahlayana nje abanye behlukuluzwa kakubi ngamapholisa lamasosha?
IZimbabwe yenza izinto eziphathelane kumbe ezimunyethwe isisekelo sombuso njalo lokusebenza kwemthetho welizwe leZimbabwe. Akulanto kuthiwa ikwephulwa kwamalungelo oluntu ekhona lapha. Akambe abantu laba ababhala indaba zabo, abantu laba abaqamba amanga besithi kade betshontshiwe baqeda khonapho sebenikwa ama-scholarship, abantu laba abaqamba amanga besithi bangabafundisi bangephasta besenzela ukuthi bese bethola ama-scholarship, licabanga ukuthi abantu abamnyama yizula yini ukuthi asiboni ukuthi kulesandla esiloboya? Asingaphandulwa ngabantu ngenxa yokuthi singabayanga.